Lokhu kuphume emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwendawo yakuqala elizweni ezosebenza izimele eHarare ukusiza abalemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo lapho uZulu aza kube ehlolwa ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso kanye lokutholiswa imfundiso eye Onkoke Zimbabwe Center. Abezempilakahle bathi lesi simo sengezwa ikuphuza kokuyadinga usizo okusuke kube nzima ukwelapha imvukuzane nxa isikusimo esibi ofana le-stage 4. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempilakahle uDr. David Barinyatwa uthi unatha yiloba yiphi imihlobo yotshwala okwedlulisa amalawulo kuyingozi ngoba kusengeza amathuba okuhlaselwa imvukuzane.
Alcohol is a risk factor. So those people who take alcohol excessively, more than 7 times.
Utshwala kuyingozi enkulu kungezelela amathuba okuhlaselwa imvukuzane. Abanatha utshwala okwedlulisa amalawulo bethatha amaphayinti edlula isikhombisa basengozini. Kuthi abesifazane abazitshela ukuthi bona abanathi tshwala benatha amawayini bayaziyenga ngoba elesilinganiso esiphezulu sotshwala isilinganiso sokulitshumi nane ekhulwini 14%. Bakhona engibaziyo abanatha liwayini kabili ngelanga, ingxenye yembodlela ngelanga. Umuntu ezitshela ukuthi akanathi utshwala ngamanga lawo.
Enye ingcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane esebenzela i-Onkoke Zimbabwe Center uDr. Annie Ndlovu Hlongwane uthi lobesintu utshwala labo buyingozi kumpilakahle yabantu.
Ikakhulu ebantwini abanatha utshwala besintwini. Ngoba amaphosa asetshenziswa ukupheka utshwala lobuyana. Kwesinye isikhathi ayabe lama-carcinogenic, sithi ngama-carcinogenic substances. Ngathi ingcekeza phakathi engayenza i-cancer. I-cancer kakhulu ejwayele ukwenziwa e-associated lokunatha utshwala. Ngiyethwa nge-esophagus.
Lanxa indawo iphawulwe ngokusemthethweni lamhla, uDr. Ndlovu Hlongwane uthi iqale ukusebenza nyakenye njalo ingakhethi oza ukuzathola usizo kiyo.
Isikhathi eziningi abantu bebephuma eZimbabwe besiya e-India kumbe ne-South Africa bedinga uncedo lonalolo. But khathesi sebele chance yokuthi beluzuze uncedo lonalolo eZimbabwe. And Onkoke kulama-specialist atshiyeneyo. Futhi uyazuza not only i-care yokwelatshwa imvukuzane, even spiritual care you are given to it. And even support for the family members, because now ule mvukuzane, even the family members are affected. So Onkoke iyaku offer konke lokhu incedise ukwelapha kwemvukuzane.
Bebekhona labaze ukuzafakaza ngosizo abalutholiswa kule ndawo selokhu yaqalayo ukusebenza nyakenye, okubalisa unkosikazi Thandiwe Jambaya. Yena watholakala elemvukuzane yomlomo wesibeletho kusese masinya.
I am a very healthy person. I've changed a lot of things, a lot of diet, friends as well.
Ngiyumuntu oziphileleyo, sengaguqula indlela engidla ngayo labangane. Ngithanda ukuthi kuZulu ukuba abothula nxa kungekho okuhle angakutsho emuntwini osetholakale elemvukuzane.
UDr. Barinyatwa utshela bekade bekulomkhosi ukuba uhulumende ezimisele ukuluqakathekisa lolu dubo lwemvukuzane, kuqhutshwe inhlelo zemikhankaso ezinjengeyokuvimba igciwane lengculaza le-HIV okwasiza ukutholisa uZulu ulwazi olwaneleyo. Iziphathamandla zale ndawo zithi izokuba ngesiza uZulu wonke jikelele elizweni ekuthini konke akudingayo akuthole endaweni eyodwa. Le ngcwethi ezafundela ukwelapha imihlobo yemvukuzane zizotholakala sikhathi sonke. Abe Onkoke Zimbabwe bathi bayemukela yonke imihlobo yama-medical aids elizweni. Bathembisa ukuba kuzodingwa indlela zokusiza abayanga lapho bethe baza ukuzadinga usizo kibo ukuzakwelatshwa. Uhulumende uthi ukuba khona kwalindawo kuzosiza kakhulu ekuthini zande izibhedlela ezisiza abatholakala belemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo, ukungezelela kwezimbili ezihlezi zikhona ezibalisa isibhedlela se-Parinyatwa Group of Hospitals kanye lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.